Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 18 kwenkwezi 2022 Chris Gande endabeni zethu namhlanje. Isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo nesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla.
Lawosamabhizimusi ungananzelela amabhizimusi abaningi ovele ukudlula amaviki amabili amathathu kuya kunyanga besebenzisa i-interbank rate adlalela ko-200 siyangokuthenga.
UZulu wemukela umthetho wokungabhadali umthelo wokudla oyijuthi, kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lokhu kuzabalimaza.
Nxa sikhangela ukuthi intengo yezinto evikini kumbe evikini noneli sanda kwedlula iqonge kakhulu ezitolo, inyathela leli-ke lizaphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lo emandebeleni ngapha. Abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabo ze-South Africa ezize ezithumeza ukudla.
Izidumbu zezembamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini we-Bucks e-Colinbourne esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zize zahlengwa zonke izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. So sedola leZimbabwe siwe ngesibanga esethusayo izolo emkambo wemali. Idola leZimbabwe likhithike ngesilinganiso samachume aphose afike amahlanu ekhulwini 49% emkambo kahulumende oqutshwa libhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu lamachumi ayisikhombisa 173 kumbe 1:173. Kodwa izolo beselithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha 1:258. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa libikwa beselithengwa ngamadola eZimbabwe afika phose kwangamakhulu amahlanu 500. Intengo yempahla lokudla layo ilandele ukukhuphuka kwedola leZimbabwe, okutsho ukuthi intengo layo izakhuphuka ezitolo kumalanga alandelayo. Iningi lithi lobu yibufakazi obukhomba sobala ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthabalala. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze azwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngamaphitshane sithi irate isizama uyabo ukudinga irate ngokungananzelela i-258 iba ihambe imbijana nje oseyabamba i-interbank rate okuyi-rate ebeseyikhangelela ukuthi ingaba kuyiyo i-rate yokuqalisa ukukhangela nxa sidinga i-rate, ngoba i-auction rate yatisenzakala ibi-more controlled rate. That does not reflect the economic activity, ikakhulu ungakhangela ama-fees ukhangele imali athirekulator khonapho auction, imali encane compared to imali ekhona kwi-economy. So ngananzelela ukuthi Reserve Bank ithe ivula ukuthi kuvunyelwe ukuthi amabhenki adinge eyabo ukuthiwa i-interbank rate, kube lokuyi-rate umuva kwe-rate yemabhenki esetshenziswa ithiwa i-interbank ephezu kakhulu kule auction rate, okwenze ukuthi auction rate layo imuve izame ukugijimisa i-interbank rate. Ungakhala i-interbank rate iyabe ingani i-proportionally iyabe ingani ayikugatshana kakhulu ku-black market, okwenza esithi arbitrage i-opportunity yokuthi umuntu ethethe imali kwi-economy interbank engayithengisi ku-black market kube i-business. Okuyikade sokusebenzakala ukubana abantu bebethole imali ku-auction kulokuthi bayisebenzise nje bazithengisele ku-black market bebuyele beyedinga ku-auction. So kuyi-business njalo, sokuyindlela yokuphila kwabanye amakampani.
ukulahlekelwa lohlonzi kwedola leZimbabwe ngalindlela kutshona inxa sesikhangela intengo yezinto kasi soze sibone osomabhizimusi bekhuphula intengo yini
osomabhizimusi unganazelela amabhizimusi abaningi ngovele ukudlula amaviki amabili amathathu kusiya kunyanga besebenzisa i-interbank rate adlalela bo-240-250 kusiya ngokuthi uthenga nga ukumuva kwe-government rate or election rate akufuzanga kube kuyaba-affecta ngoba vele bona besebekhonapho phandle nxa bona sebesenza ubuhwaba ngoba abaningi vele bebesebenza nge-rate yabo-250-280 so abakafiki ukuthi banga-affectwa i-rate ye-auction ngoba vele bona kathesi sebesebenza bephezu kwayo kodwa ngokunanzelela isikhathi esiningi obhizinisimeni bethu balobuhwaba ngoba lokuyi-movement okunjalo bathatha advantage labakhwezi okuzenza ukuthi abantu imali abazirholayo beziyaluza ivalu loba uncedo ukuthi ade zikuthenga izolo bengasakwazi ukuthenga namhla.
Ireti lomkambo wensitha esingathi yi-black market ngemva kombiko we-reserve bank nge-exchange rate entsha le ungaba lolwazi ukuthi ireti yakhona ibisingaphi ku-black market?
Amareti e-black market adekehlukene ungakhayela kubulawayo besidlala ngabo rate wabo 360 between 330 and kusiya ku-380 kulandela umbiko kahulumende lo-reserve bank. Alala ma-rate abehamba kubo-400 kusiya ku-425 kwezinye indawo bo-450 ubhanwa kwe-lending kube le-impact encane kakhulu ngoba amaningi ayehlila ko-410 420 but i-rate nje kuya ngokuthi uthola umuntu odinga idola onganani.
Umnumzana Richie Shoko ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Uzulu wemukele umthetho wokungabhadali umthelo wokudla ijuti kodwa abaphila ngokuthengisa ukudla okulungiswa elizweni bakhala ngokuthi lo mthetho uzabalimaza. Uhulumende uthi inyathelo leli ngelokwenzela ukuthi uZulu engathwali nzima ngokuswelakala kwempahla lokudla ezitolo. Abanye abanini bhizimusi babikwa besuse ukudla lempahla emashelfini ezitolo ngenxa yokuzamazama kwentengo ezitolo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Traders and Vendors Association, unkosazana Debra Mkasa uthi inyathelo leli bayalamukela kodwa kukhona ukunungasa ntungwana.
Ngumthetho osebenzi obukekayo kuhulumeni kodwa kithi thina njengabantu bezimbabwe ade sesisenza imikhankaso wokuthi lezibhaye i-Zimbabwean product sibona ongamuhle ngoba ezempahla asisekuthenga sesizagijima futhi khapha ama-borders asisiyathenga izinto ze-South Africa leze-Botswana esezingasela duty zibuye ngapha zichiphe so awethu ama-products esiwayenzayo ngezandla zethu njengobana de sesiqalisele ukuba ama-producers asezaswela umuntu okwathenga ngoba intengo yabo yabe ingathi iphezulu. So ngokwenza njalo sibone ngathi uhulumende lokho edlala lathi ekujima esiphendukisa sijima irelay engapheliyo okuthi ngapha sikhankasele ukuthi senze izinto zethu lathi sibe ngabanye ababisa imali elizweni cine ngasaphumi leyo mali ngoba sagcina sengasala production ekhanyayo. So thina njengathi ama-cross border lama-vendors akusezindaweni ezijiyeneyo sibone ngathi lo umthetho usufeva ama-foreigners usufeva bona abe-South Africa ukuthi bengabhadali itaxi thina ngapha sibhadala ama-taxi achiyeneyo ukuthi siphakamise ikhonomi. So labana ababengasabhadali kungasela lutho impahla zabo zingena njalo le mali ikhonomi yethu yawa ngoba imali yabe isiphuma futhi eZimbabwe ingaphenduki sisiyawoda khonale e-South Africa leyabo-Botswana.
Unkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Traders and Vendors Association ubekhuluma le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Siphinde saxoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yenhlanganiso yakhe ngalolu daba.
Nxa sikhangela ukuthi intengo yezinto evikini kumbe evikini onelisanda kwedlula iqonge kakhulu ezitolo, inyathela leli-ke lizaphathisa kakhulu uZulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi umhlubulo ikakhulu lo emandebeleni ngapha abantu abaningi bathembe abantwababo lezihlobo zabe zise-South Africa ezize ezithumeza ukudla. Nxa sokuthekwa kwaba lo mthetho onjalo ovumela ukuthi impahla yonke kumbe igrocery yonke ekhitshini laleyo yokugeza lokuwatsha ivunyelwe ukuthi ingene mahhala kungabhadalwa uthi kuzancedisa kakhulu ngoba kusho ukuthi izihlobo ezingaphandle kwelizwe ezise-South Africa, Botswana lezinye izindawo eziseduzane leZimbabwe zizathumeza impahla ezizaphathisa izihlobo ezisele emuva. Khonokhana-ke linyathelo elihle kakhulu okuzakwenza ukuthi lowo somabhizimusi laba kade sebekhweza impahla kakhulu abantu-ke sebezayekela ukuthi bahambe kibo, kodwa bathembele ukuthi umuntu lanxa esebenza eZimbabwe ethola yona le imali yangaphandle usengaphuma ezithengela ngaphandle kwelizwe abuyele egrocery engconywana ukudula.
Ngokubona kwakho asoze sibone yini abanye sebephambanisa indlela okumele kusetshenzwe kumbe unyoka njalo, ukubona njani wena?
Zona-ke izigilamkhuba kazisuze zisweleke abantu abafisa ukuthi balethe izimpahla ngezindlela ezingekho emthethweni kumbe ngezindlela ezingaqondanga. Kodwa-ke inyathelo leli lizaphathisa kakhulu ikakhulu abantu abathembela ebantwini abangaphandle kwelizwe. Zikhona-ke izigilamkhuba sezizaletha impahla ngobuningi singathi yi-smuggling liyani ezakwenzakala ngenxa yokuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi impahla kazisathi ngakali kangako eborder, iduty yakhona kayisekho kangako kumbe ikhitshiwe yonke. Khonokhana sokuzakwenza ukuthi laba beborder bagcine mhlawumbe sebeyingxenye yaleyo mkhonyovu kumbe yalokho kugango ngabe kusenzakala ukuthi abantu bengasalethi lezo mpahla kuphela ezilotshwe phansi, kodwa sokungangena lezinye okumele-ke zibhadale iduty. Khonokhana sesingatsho ukuthi sokulesikhala esingathelela ukuthi kube la macala enkohlakalo lokukhwabanisa khona phana eborder, ngoba wonke umuntu sezathatha agoqela into ezithize okumele badale azifake phakathi kwabochukela, azifake phakathi kwabosawudo labosafa labo bokuwatsha, kugcine kukhrosela ezinye impahla ongamelanga zikhrose ezingabhadalanga.
Ngokubona kwakho inyathelo leli litshengisa ukuthi uhulumende uyanakekela na uZulu kumbe usehlulekile?
Inyathelo leli lithethwe nguhulumende ayisiki ukuthi bekuvele kuyinto kade ihleliwe. Bona nje emalangeni la adlulileyo kuphose ngelanga ngelanga kuphuma ama-statutory instrument ngiqeda ukubala nje enye evumela ukuthi amabhenki kathesi asengaboleka abantu izimali okuyinto kade khonokhana-ke kutshengise ukuthi i-department umbe singathi lugatsha lwezezimali solumadaza solubamba lapha luyekele lapha ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi abantu into eyenzakalayo kabasayithakazeleli. Khonokhana kukhwela kwempahla bekuvele kuyi-reaction yezinqumo kade zithethwe nguhulumende emalangeni asanda kwedlula ukuthi izinto ezithile sezivaliwe, abantu abasavunyelwe ukuthi baboleke izimali emabhenki lalokhuyani. Khonokhana-ke abantu basebe-reacta ngendlela ethize, sibona ukuthi ezinye impahla ezitolo bezezingasekho, impahla yaqonga kakhulu. Uhulumende-ke indlela aphendula ngayo zonezo zonke izinto ekathi sesenzakala khona ukuthi impahla zingene mahhala lezi zokuphekisa lezi zokuwatsha, lakho kuyindlela yokuthi uhulumende uyareacta laphana, ngoba siyibonile incwadi ebhalwe nguguba Madanga laphana nguye usosiba wezezimali ukuthi bese kuyi-reaction yokuthi abantu bese bethe bona hayi nxa kuyukuthi kungaleyo ndlela-ke lathi sesikhweza impahla lapha emashophu ngendlela eyesabekayo. Uhulumende wasokubona ukuthi hayi abantu sebezathola nzima, abantu sebengaba lomunye umcabango, abantu sebengamkhangela ngelinye ilihlo kuhulumende. Yikho-ke sikubona ukuthi masinyane nje uhle wabhala leyo ncwadi yokuthi impahla ezithize kazivunyelwe. Nje lokhu kubhaliwe futhi ngibona incwadi esanda ukubhalwa ngumangutsha lapha namhlanje esitsho ukuthi hayi amabhenki asengavunyelwa ukuthi abolekise izimali ngaphandle kwalaba abangabe besacutshungulwa lugatsha lwe-Financial Intelligence Unit.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Izidumbu zezimbamgodi eziyisikhombisa ezawela emgodini we-Bucks e-Quellenborn esigabeni seMathebeleland South ngomgqibelo ntambama zize zahlengwa zonke izolo ebusuku. Inkampani yomgodi lo eyekaweni Holdings ithi izaphathisa imuli zabalahlekelweyo ngomngcwabo. Uhulumende yena ovame ukuphathisa ngesikhathi kule ngozi enje uzithulele ngokuthi uzakwenzani. Kodwa umsekeli kamphathi mdambo kahulumende obona ngezokwenjiwa umnumzana Polite Kambamura ufike lapho okwenzakale lingozi izolo
akwazakali ukuthi abantu laba abavela ehwange estezi emasingo legwanda bazabe kwanini njalo amapolisa ebengakavezi amagama abo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Ngizikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC isola abezombusazwe ngokucothoza liCommission osekubangele ukuthi abantu bengayithembi, njalo ithi lokhu yikho ukubangele ukuthi abantu abaningi bengabhaliseli ukuvota. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi eleZimbabwe lithi lizagcina liphuma kunhlanganiso yokondla inyamazana zendle esite ngoba isala ukuthi ilizwe lithengise impondo zendlovu elilazo. Ilizwe libikwa lile mpondo zendlovu ezingaba lentengo eyi-$600 million ezathathelwa abazingela inyamazana zendle okungekho emthethweni lendlovu ezazivelayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani basakazi be-Studio 7, uSigabade lo okhulumayo, insizwa ekhulumayo ithele. Ngiyalithanda basakazi bami lonke ngendaba zenu ezimnandi. Mina ngifuna ukubuza basakazi kakhulu ukuthi kathi sibona inkosi ezimbili zikwamfakazi zibangisana ubukhosi ukuthi kathi ubulelani ngapha ngu-Rafael. So ngifuna ukwazi mina ukuthi kathi inkosi zethu lezi njengoba zikhona zidide abantu kanje, kungani abakokhumalo bengahlali phansi bengumndeni bona abazali esikhosini ukwazi ukukhuluma iqiniso bekhethe inkosi ezoyazakala ukuthi ngempela ikhonjwe ngomndeni ukuthi ngempela nguye lo ozobusa isizwe? Ngoba lokho kwamanje kulahlekisa abantu, kuyadida abantu kakhulu, abantu baphazamisekile. Ubulelani ngapha uyabhizi naye uyaqoqa abantu ngendlela yakhe, uRafael naye ngapha futhi uyaqoqa abantu ngendlela yakhe. So okuyikho asisakwazi thina. Futhi mina bengifisa ukuthi bona bezinkosi bababekele abantu umlando wabo ukuthi bona bazala kanjani bezilefike kumzilikazi mamunye ngamunye, ukuze sikwazi ukumchitha nathi singabantu bakomphakazi ukuthi ayichale ongafanele ukuba nengene esikhundleni. Ngiyabonga.
Linjani balaleli abahle ku-Studio 7 lonke, ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC CCC ibandla elihle, kumeleke ibandla elihle CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi ema universities, kodwa lati ke silahle phansi ma teacher abangazange behambe ku strike, bazali abangazange behambe ku strike, ngoba i strike lesi besisinceda kungasenani. Izana mina ngabazikhukhumize bethu abantu aba strikeanga. Inkinga nansi, i strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa nyangwazi izinhliziyo zethu si strikele ngobuningi, ngoba khayela nini emadorobheni uhamba abemsebenzini abalutshwana, abantu abaningi ababe ruma behamba ngabantu abangalamsebenzi ngalani. So i strike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu si strike bengagijimela uyabhala kuma paper andaba bethu abantu aba strike ngabantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange belandele bejabulela ukuhlala emsebenzini, bahambile ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besi strikele, ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini uIsaiah linabantu bezanu. UIsaiah uthi yena lithembe ama biza umlilo izinqola zenzo kwethusela abantu abampofu, lithembe imbobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. Izano PF isiyehlekile since 1980, ababusi bayo sebeze befana lo Nebukadnezar. UNkulunkulu uzondile, uNebukadnezar wadla utshani for 7 years. Izano isingu Nebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu. UNkulunkulu uyajezisa ababusi, sebesidla utshani. Nxa usidla utshani usuyinyamazana, you have entered animalism away from humanity. Awusacabangi ezombuso kakahle kahlezi political agenda awuselayo, i-social content awuselayo, ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo, into okuthiwa economic integration awusela, i-religious respect awusela, aba-advisor abantu bezano bachiye nini zwanini ke i-CCC siyalinxusa ithi lina buyanini ngobunene zaphu ngwezano lijoyine lithule ebhokisini next year come 23. Ilizwe leli lingalunga shwe iqiniso lihle abantu bonke abakuzano PF kuzabalungela nabo obabugawule kuzabalungela la umongameli wethu uMhlonishwa baba nangakho kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly slowly sithi congratulations kuba kuchamisa the CCC ngokuwina ngokuwina abakwezile kuma-by elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi inguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so ngaba lenguquko sizasukuma kube lenguquko siyevota kube lenguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlabezulu
salubonani studio 7 kundawo zonke lapha elikhona hayi lami ngidinke ngikhulume nje kwanamhla mphendula lindoda engizikhuluma ekuseni idiyoni ibuzo ukuthi manje njoba mangabe ukuthi uchamiso sengawina laba abantu abasemaplazini abahlala emaplazini bangayenzwani hayi laphana ndoda mina zakuphendula kwelami isayidi ngendlela engibona ngayo laba abantu abasemaplazini ngibona ngani bona abantu abafakayo yofanele ukuthi bebuze bona ukuthi beyenze njani ngoba lalawo maplazi ngalabana abantu babehlakaniphile ngabafaka inkomo phakathi kulokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhuluma ukuthi into le yinto nje esikhatshana abantu bengayakhi lina laqhubeka liyakhe emaplazini ngala ihlakaniphile ngalafaka inkomo inkomo zenu kadesi ngaliyabeluke livusile izwe lenza inyama lithengisa kulokuyakhe imikhukhu phakathi emaplazini into ezingakhanyiwe
salibonani kustudio 7 khona ngathi America labalaleli bonke mina ngilaphelwa kwelu lapho hayi thokozi imbuzo yabomnangaka kuthi uyingali le imbuzo engcolileyo engasiphathi kuhle kade sibasifosa ukusebenzisa idola labo leli ekuthiwa ibhondi le sokomali lokho bakuyala ezitulo bakuyala vela bakuvume sifuna iyusa iyusa imali ethengayo mali mali yabe sifuna ujaha lo angeni lokhu wabondibale lokhu le yefe yakhe lokhu wahambe kajani undibale ngabonto uyehluleka kathe sazoyehluleka ukuzinika le bizo ibizo lephathi yakhe kugobhela umalema so into zabondibale siyakwazi ukuthi ngokunye kwezingatsha kwezanupf ndibale labomonsora yabomaduku hhayi sisebenzi ngawo sifuna ukuhamba lezinto ezihambayo ngiyabonga ntungamili labogande ugibs sisusithandekile pj mavelas abojonga labo ndoda engiyichazayo abayithi bani uplessing labo ivans makhotlu ndoda kuqinga lapho udanono elangeluhle elwagwelo
ngiyabingelela ku-studio 7 ngiyabingelela ku-studio 7 le ndaba lena e-trade fair ngisho ukuthi emuntwini ofana nami ongenalutho njengoba abantu most yabantu bangakithi nje eZimbabwe siyazihluphekela isisiza kuphi sibenefita kuphi kukho or kukhona ababenefitayo abazohlala bebenefita kithi nje sisizwa ngegama ukuthi kune-credit fair yakhona ayilancedo kithi ukuthi sisiza ngani angikuboni ngokuthi sisiza ngani
linjani ko-studio 7 linjani ntanda ukulitshela ukuthi lapho ngizwa nhlala nsizwa lapho imthokazi Republic Party sithi kuzaqhunywa ilizwe amaNdebele kabambane wodwa badala kadesi isikhathi sokuthi amaNdebele kabambane wodwa kasisekho lapho iZimbabwe kumele sibambane sikhiphe izanu inkinga izanu lapho kasisafuni izinto zokuthi amaNdebele thina esitonge lapho asivumelani lamaNdebele lokhu abakutsho thina sifuna ukuthi sibambane sonke sikhiphe izanu lokho okuqhunywa kwelizwe lizaqhunywa after siphumile izanu siyalicela bazali siyalicela 2023 asivoteleni sisizitshiyane lezinto eziningizi njalo ngiyamuzwa loo mama lo wephathi yakhe lo kuthiwa nguringa masalila lo hayi lesi sikhathi sokuthi sikhiphe izanu kasifuni into zabo mama omama batsho ukuthi bazavotelana bodwa hayi asikho lokho thina kasikho kukho konke lokho sifuna ukuthi kuphume izanu sonke kasivoteleni sisi bazali asivotele NCC kiphizana singakhiphizana konke siza kubona lokho okulandelayo siyabonga
salibonani salibonani lonke yimi enyabhadlayo nasenzithi umnankagwa asisafuni imali yalapha esihlezi ku-Afrika ilizwe lethiwa Afrika athi sifuna amayusa marandi imali mali bona sebeduka ukuthi bafuna ukusiloya ngapha kodwa sikhuluma iqiniso so izanu ayisela power yokwayo ukufuna ukuloya kuphela.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika izolo bekusenziwa ukhetho lwabazamela ibandla lama-Republicans kukhetho ama-primaries kuzigaba ezinhlanu. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuveza ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ulamandla anganani ebandleni lama-Republicans ngoba bekhona abasekelayo kulolu khetho. Kolunye udaba umongameli Joe Biden izolo ubeseBuffalo kwele New York lapho kulabantu abalichumi abensundu ababulawa ngosakhulayo omhlophe. Sixoxe lolandela ezombusazo wele Melika umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
UJoe Biden uhambile wayekwethekelela laba abatshonelwa ngabazali babo okuyinto esingathi iyabongakala ngoba kutshengisa ukuthi laye uthintekile enhliziyweni yakhe unembeza wakhe uye wamthinta. Kodwa ke okuqakathekileyo uJoe Biden ufanele ukuthi engabe uyakwenza yikuthi ukulwisa ukuthi kufakwe imithetho eqondileyo ezagwema ukuthi isenzakalo esifana nalesi esisibone umfana omncane lo ehamba nje esiyadubula amahlayana abantu babulala asindaba zalutho ukuthi ikakhulukazi abantu abamnyama ngoba azivamanga ukubona kusenzakala ebantwini abamhlophe lokho ukubulawa nje mahlayana ukuthi le nto leyo kufanele ukuthi ayiphele le nto leyo ngoba yinto engalunganga njalo kancane.
Nxa ukhangele kahle kahle imbangela engaba ibangela kuyini ongaba kubangela lokho?
Iqiniso bakwagande elingafihlwayo emgodleni ngelo ukuthi abamhlophe ngaso sonke isikhathi bafuna ukuthi bahlale beyibo abaphezulu ngaso sonke isikhathi umuntu omnyama ahlale phansi. Ngokuthi nxa bebona inani labantu abamnyama lisiba liningi bona into abayikhangileyo bakhangela ukuthi okushuthi sekungenzakala ukuthi ukundlondlobala kwabantu abamnyama noma ekugcineni bengagcina sebekhulelwa njengalokho awake bakubona kusenzakala ikakhulukazi emazweni ase-Afrika ukuthi bagcine bebona amakhiwa bethathela umbuso ngabantu abamnyama. Kodwa-ke ngokunjalo futhi into abayibona ukuthi abantu abamnyama sebezagcina sebesenza izinto eziningi ezinhle ezedlula lezi ezenziwa ngamakhiwa kathesi. So khonokhwana ukuzibona bona bengathi baphezulu kakhulu yinto abafuna ukuthi kuhlale kuyisicocosa esikibo ngaso sonke isikhathi. Yingakho bengafuna ukuthi abantu abamnyama babe baningi, yingakho befuna ukuthi abantu abamnyama sonke isikhathi behlale benama-bad records, behlale besemajele sonke isikhathi, ubotshobotshelwa amahlayana, ubulawa amahlayana ungelacala. Yinto yiyo lokho esikubonayo kusiba yimbangela yokuthi sibone kusiba lesigameko esifana nalesi.
Lona udaba lwezibhamu ezisebantwini ezitholakala mahlayana nje ubona ungani lungaqedwa njani?
Kulusizi kakhulu gande ukuthi nxa ukhangelela izwe efana leMelika, ilizwe othola ukuthi ukuhamba usiyathenga ibhodlela lotshwala noma ukuyathenga iphakethi lesigarethi kunzima kakhulu ukwedlula ukuhamba usiyathenga umbhobho. Into othi noma uyicabanga udinga uswele ukuthi kanti pho ama-legislators alizwe laseMelika bangaphi? Into eyingozi kangaka ebulala abantu abaningi kangaka kodwa-ke bayitshaya indiva. Ibona ikakhulukazi ilizwe leMelika ukuthi bona bayabhenefitha kakhulu ngokuthengiswa kwezikhali. Yingakho nje iningi labo ukuthola ukuthi bayasekela into yokuthi kuqhubeke kuyile ndlela okuyiyo lakathesi yokuthi khona umuntu nxa esiyathenga isikhali ufana nomuntu uyathenga isinkwa, okuyiyo into egcina isenza ukuthi sigcine sibona izinto eziningi ezinje abantu bebulawa. UBarack Obama wazama kakhulu ukuthi azame ukugwema isimo esifana nalesi, okwagcina kusenza ukuthi sibone uBarack Obama ngelinye ilanga ekhala izinyembezi ngenxa yokuthi ebona abantu abaningi ababulawa bebulawa ngabantu abathwala izibhamu ezingekho emthethweni ngoba uthenga isibhamu ungahlolwanga ihistory yakho lokuthi njalo ungumuntu ohlanyayo yini noma ungumuntu olobugebenga yini noma ungumuntu onjani, awuyaziwa la ukuthi uhlala ngaphi endlini yakho.
Umnumzana Difa wajabi Bango Dube ngolandela izombusazo ewele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sesonke. kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isilinganiso sedola leZimbabwe siyawohloka ngesibanga esethusayo ngesikhathi intengo yempahla ezitolo iqonga ngamandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.